kati sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 25 Lwezi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe uzawuthuthukisa umnotho welizwe osumi nganxele umongameli Emmerson Mnangagwa na?
Icabinet efunakalayo ngenjani? Ufunakala an-inclusive cabinet ehlanganisa wonke umuntu abaphuma ekucabangeni okuhlukahlukeneyo eyabantu abahlukileyo. Nxa engakwenzanga lokho angafaka izami yakhe yedwa eyabantu bezanu kona labantu abadala esiyokudala sebajwayela abalaphaza khona umkhono ngekuvuke.
Ibandla le-MDCT lithi amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ayakhala nxa kukhona okusilelayo.
Esikujahileyo ukuguqula impilo yabantwana baseZimbabwe. Kodwa nxa izani yona ikhokhelwa ngumnangagwa ibona ukuthi asilancedo, akudingeki ukuthi sibe khona thina ethu injongo sonke siyazi ukuthi kumele siye kukhetho esikukhalelayo ukuhlonipha ilungelo likazulu leZimbabwe ukuthi anelise ukuhamba kukhetho.
Kuqhamuka inkulumo phezu kokungananzwa kwenkokheli zomdabu emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa.
Whereas we were colonized by the British, but I think inauguration yetu, and that has got nothing to do with Mugabe, but everything to do with Africa in general.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uzawuvuselela na umnotho welizwe osumi nganxele umongameli Emmerson Mnangagwa? Lo ngumbuzo osemlonyeni wabaningi ngesikhathi uZulu emelele ukuzwa ukuthi uzakhetha amalunga anjani kudale labaphathintambo kahulumende wakhe uMnumzana Mnangagwa. Ingcweti ecubungula ngezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube uthi uMnangagwa kumele angakhethi abantu abakade baba kuhulumende kodwa adinge abantu abakhaliphileyo.
Ye, unakho ukuvuselela umnotho. Into edingakalayo kuphela ikwenza into ezithile. Unanzelela sidinga abangane ukuzwisisana labantu labalandelazwa ngumdabe nxa ngabe engabenza babe ngabangane belizwe lakithi ngendlela efaneleyo. Abuye futhi abhadale izikweletu lezo ezifanele zibhadale ukuze siqalise ukukweleta izimali. Abuye abeke eceleni umthetho ophathelene le-indigenization ngendlela osebenza ngakhona ukuphotha ama-investors athe isiqiniseko sokuthi i-investment yabo ukufaka kwabo izimali kuvikelekile enze sure ukuthi kule-free and fair election ukuze abantu basuthiseke ngombuso okhona. Abone ukuthi amalungelo abantu ahlonishwa nakho konke lokhuyana okwenza kube lula ukuthi kulethwe izimali phakathi kwelizwe. Ayengakwenza lokho loba ngubani nje angali
kodwa nxa sikhangele uMnumzana Mnangagwa ube ngumuntu ongani kalasekelo ebandleni. Siyakhumbula ukubana uke wanqotshwa ezama ukuthi abe ngumgcini sihlalo webandla. Kutshengisani lokhu ukuthi enganqoba yini ukukhetho?
Ye, ukhetho senganqoba ngoba abantu kabamanga wandawo kukanti bayasuka ngapha bayengapha bayengale bayengale. Nxa ngabe bengambona ngumuntu ongavusa i-economy izanu lelizwe lonke kakufanani. Izanu ngeyinye ilizwe ngelinye. Abantu badinga ukudla, abantu badinga ukuthi baye ebhenki imali, abantu badinga ukubona ukuthi babhadalela abantu babo besikolo imithi ezibhedlela. Ukuthi ize ngomnyanga kumbize ngokwesibongo ngobani asidingi kangako. Ikho lapho kulingozi khona kulaba bayi-opposition nxa bangacabanga ukuthi uMnangagwa akakwazi ukuvoteleka. Angazenza lezi zinto abantu abakhangelela ukuthi zenziwe, uyavuka kusasa esengupresident ewinile ngendlela eyisimangaliso.
Asikhangele idale labaphathintambo ikhabhinethe. Ubona ungani ngumuntu ozakhetha ikhabhinethi enjani?
Ngibona sengathi u-under pressure usengcindezeni yokuthi akhethe ehlanganisa abantu abavele endaweni ezihlukahlukeneyo. Kodwa ngabona labantu abavele bebusa kunye lo Mugabe ababuyisele futhi kuyakwenza ukuthi umhlaba ungasuthiseki ukuthi ukufaka izimali kuyanceda. Kuyakwenza ukuthi abantu beZimbabwe bangasuthiseki ukuthi ngumbuso omutsha. ukuthi afake i-cabinet entsha elabantu abasha, abantu abangcoli ne-corruption kangako, abantu abalombono omuntu, abantu abazazwisisa i-vision afuna ukuyenza, hhayi abantu asebe-recycle baringaphansi kwembuso kamdala basuke ngapha ku-education aye kweze-economy aye kwe-housing aye ngaphingabi xa angenza into enjalo uyabenzela. Kodwa ngizakhuluma futhi ngokuthi i-cabinet efunakalayo ngenjani. Kufunakala an-inclusive i-cabinet ehlanganisa wonke umuntu abaphuma ekucabangeni okuhlukahlukeneyo eyabantu abahlekileyo. Nxa engakwenzanga lokho angafaka izami yakhe yedwa eyabantu bezanu bona labantu abadala esiyodala sebajwayela abalaphazayo khona umkhono ngekuvuke kuyadilika fonke kusiya phambili.
Alo, ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Kunjalo nje abaphila ngokuthengisa imali ezitaladeni bathi ngemva kokugcotshwa kamongameli Mnangagwa isisindo semali yohlobo lwebhonde sikhuphuke kancane. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho welizwe zithi lokhu kungaba kutshengisa ukuthi abezomnotho bayamthemba umnumzana Mnangagwa ukuthi engavuselela umnotho welizwe. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi iConsumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland umnumzana Comfort Mujekeza othi kodwa kusasemasinya ukuthi kucace ukuthi umnotho welizwe usulubhekise kuphi.
Okwenzakala elizweni, it could be too early ukuthi sithi umthengi uselenga, but into ekhona is that into yonke yayenzaka in a peaceful environment. Isikhathi esiningi abathengi bayahlutshwa nxa sokule demonstration elutha ama-shops, echaya abantu eyenzani. Those type of demonstrations sometimes they actually negative impact kubathengi. But okwakhathesi into zonke zayenza in a smooth way and more so indlela i-international community pledge ngayo isupporta ngayo kutshengisela ukuthi i-future i-bright for our king.
Kodwa nxa sikhangele wona umumo unjani kakhulu emabhanga lapha imali iyatholakala yini?
Emabhanga imali yayingakatholakali but abalapha sebekwazi ukuthi at the times iZimbabwe yaseyifike esigabeni sokuthi imali asisayidingi in terms of i-hard cash yokuthi uyihambe esandleni. I-mobile money transfer seyiphezu kakhulu, ama-bank swipe lawo, so yathola ukuthi almost endaweni zonke akuna umthengi ozahamba ephenduka engasefwanga because hala i-cash ezandleni. Abanye bayithenga besebenzisa amafoni abo, abanye bayithenga besebenzisa ama-card. So umumo uqalisa abathengi labathengisayo bonke babe-resista, but kwafika esigabani sokuthi abantu ukuthi kukhanya that was the only convincing way ukuthi bayenze. So sikhuluma khathesi is business as usual, abathengi bayazithengela besebenzisa amafoni abo, bayazithengela besebenzisa amakhadi abo, labathengisa labo bayakwamukela the same way beyamkale i-cash ngayo.
Sona isisindo se-bond nxa kuqathaniswa le-dola simi njani?
Isisindo se-bond nxa siqathaniswa yi-dola kule official rate e-government e-bank le ukuthi i-1:1 i-official rate leyi iyosebenza even abantu nxa befuna ukuyethenga isitolo, nxa uthenga isinkwa isitolo yidola whether usebenzisa idola le-America or usebenzisa i-bond. But kulabana laba befuna ukuthi bazuze idola ukuthi bayithenga phandle because i-bond alithengi phandle, labana nxa sebefuna ukuthi bafuna ukuyethenga phandle yiwe the times bayahlangana nama-parallel market which is not official. So into i-parallel market iyadependa ngomuntu okunikayo ukuthi yena ufuna malini and uyabe ekhangela i-desperation yakho. Abanye bayalithengisa idola le-America bafuna i-$20 in terms of ama-bond, abanye bathi $25 but officially or if nxa uthenga e-shop ababuzi ukuthi ule-bond or ule-dollar, imali yakhona yayafanana.
Alo-ke ngumnumzana Comfort Mujekeza, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi i-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo ibandla leMDCT lithi amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethule emkhosini wokugcotshwa kwakhe atshengisa ubukhokheli obuqotho. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Obed Gudu uthi amacebo kaMnangagwa okuvuselela umnotho ayafana xathu lawebandla leMDCT. Ugudu uthe ulethemba lokuthi amasotsha azabuyela enkambeni zawo njalo engazaba lohlelo olufanayo lokususa umongameli kwelakusasa. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT unkosazana Thabita Khumalo ngalolu daba.
Ekugcotshweni kukababa uMnangagwa eHarare eZimbabwe, thina njengebandla leMDCT uMnangagwa esithi izifiso zakhe ezokuthi aguqule inhlalakahle yabantwana baseZimbabwe esithi ngesilungu ukuthi uMnangagwa uzathi ezesenza i-State of the Nation Address aqalise ukucubungula izifiso zakhe zokukhula abantwana baseZimbabwe ebugqineni bukamgaqo.
Manje ungasitshela ukuthi nxa lina njengebandla likhangele ikakhulu umbuzo othi wona ilizwe lizahamba phambili njani nxa kungela malunga ebandla lenu, lithini nalo?
Hayi, thina sivele kasijahanga ukuthi kube lohulumende wenkazato lezane esikujahileyo ukuguqula impilo yabantwana baseZimbabwe. Kodwa nxa izane yona ikhokhelwa nguMnangagwa bebona ukuthi asilancedo, akudingeki ukuthi sibe khona. Thina ethu injongo sonke siyazi ukuthi kumele siye kukhetho esikukhalelayo ukuhlonipha ilungelo likaZulu leZimbabwe ukuthi anelise ukuhamba kukhetho. Sikhuluma kusingenje, sinabantu abalabazali abazela ngaphandle kwamazwe aseZimbabwe, abazali okhokhokhulu bona laba labogogo yibo abakha iZimbabwe. Namhlanje bayaliswa ukuthi bavote ukuthi kuthiwa ngama-aliens. Ungakhangela njalo labantwana baseZimbabwe, sonke wonke umuntu emhlabeni ukuthi azakale ukuthi uvela ngathi kumele abe nesithupha selizwe lakhe. Sonke eZimbabwe lapha silezithupha, kodwa sesilenkinga eyokuthi uhulumende ukuthi khona kumele sikhiphe ubufakazi bokuthi sihlala ngathi. Usekhohliwe uhulumende wezane wamasipela ukuthi bona yibo abadiliza izindlu zabantu ku-Operation Murambachini. So i-proof of residence leya bathi bayayifuna bathi bonakale ngathi. Angithi ukuthi i-proof ukuthi wena ngumntana waseZimbabwe lizenge lesithupha elithengisa ukuthi ngumntana waseZimbabwe.
Manje nxa kuyikuthi umongameli Mnangagwa engenelisa ukuthi avuselele umnotho welizwe, aliboni na ukubana njengabandla eliphikisayo lingaba seliphelelwe ngamathuba okuthi libuse?
Inkinga esilayo yikuthi asoze simbambe iganyavu ukuthi asisebenze labantwana baseZimbabwe ukuthi tiguqule impilo yethu. Singezambamba iganyavu. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi kumele sibe nyandanye. Thina esiza kwenza yikuzwa ukuthi yena uvele uthini. Ngoba nxa ukhanyile ubaba uthina Masa waphuma esithi izane kayisoze isebenze le opposition. Ubaba uSK Moyo laye waphuma futhi wathi izane asoze isebenze le opposition. So singezababamba iganyavu. Kodwa nxa beqinisile sibili ukuthi sifuna ukuguqula impilo yaseZimbabwe, sinakuzakuzwa ngabo.
Alo ke ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ozithi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo uthi uzakhulumisana losandakhethwa ukuba ngumongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa. Sixoxe lesikhulumeli sakhe umnumzana Greta Vodloza Sibanda. Ye mnumzana, ngiyakwamukela kuhlelo.
Sabagande, salibonani salibonani bantu bemathebelele lonke.
Ye ungasitshela ukuthi njengesikhulumi senkosi kuyini okwenzakalayo?
baba ngathi sinamhlanje njengobukhosi abasebenza lenkosi ukuze siphume lezinqumo sikhangelane lalokho sokwenzakele eZimbabwe lapha sebetshintshe khona ubukhokheli sikhangele ukuthi sibone ukuthi kanti thina sisuka sisiyanga njalo indaba yethu isusa kwansisanga njengoba naso kulalo omutsha lwana kade lokho esikhuluma la engane akezwe ukuthi sithini but sizafuna ukuthi khona funa siqale sibone ukuthi sizakhulumisana njani lalo omutsha yena uzayithatha kanjani indaba yethu.
Alo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo ubekhuluma icingweni le studio 7 ekobulawayo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 6065 le 15460 13860 kilohertz. Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakwele Egypt. Iziphathamandla zikahulumende zithi kufe abantu abangamakhulu amathathu lanhlanu bebulawa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalwa ecatsha esigabeni seSinai Peninsula. Abangamatshumi amabili lasikhombisa abafileyo ngabantwana. Sizipheteke indaba za kwamanye amazwe ngase Sanaa eYemen. Indizamchina ezintathu ebezithwele ukudla lenye impahla zifikile esigodlweni seYemen iSanaa. Limpahla ngeyokuqala ukuvunyelwa kulelo lizwe kulandela ukuvinjwa kwempahla yokuphathisa iziphepheli nguhulumende. Inhlanganiso yabaphila ngokuthenga impahla ezithiyeneyo phandle kwelizwe bethengisa elizweni e-International Cross Borders Association ithi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zilokhu zizidla ingqondo ngokuthi ziphindele ekhaya na kulandela ukugcotshwa kukamongameli omutsha. Sixoxe lo mgcini sihlalo wenhlanganiso le umnumzana Dennis Juru.
Yes, abanye batsho njalo bathi basebefuna ukubuyela abantu abanjengalabana kade bethumland lokhu ele something ne-politics bafuna ukubuyela kodwa abantu laba yenza ama-business basafuna ukulinda kancane ukuthi babone ukuthi kuzoba njani.
Ye manje ngemva kokuzwa lokhu okwenzakale ekhaya kukhona yini abantu abakwenzileyo ikakhulu ukuthwala kumbe impahla njengenhlanganiso likubonile yini lo?
Cha, abantu basathwala njengensuku zonke plus uyabona ukuthi sekuyisikhathi se-Christmas so asiyabe singasawazi ukuthi indaba yokuthi sokulombuso omusha kumbe inxa yokuthi isikhathi sekhefu le-Christmas eliyenza ukuthi abantu bahambise impahla eZimbabwe but khona abantu bayahambisa impahla zabo eZimbabwe.
Njengoba usitsho wena ukubana isikhathi sekhefu le-Christmas sesisondele, kuyini kahle kahle elikubona kusenzakala? Kuyafana le minyaka yonke yini kumbe lo umnyaka baningi abantu abathenga impahla eSouth Africa?
Ya baningi ngoba eSouth Africa siyabona ukuthi ama-permits aya-expire so wonke umuntu onempahla yakhe kuyabe kufanele ukuthi ayihambise ekhaya bazohambisa impahla bengabhadali i-duty so ngibona ukuthi impahla iyahamba ekhaya kakhulu ngeke kufane neminye iminyaka abantu ama-permits abo engaya-expire.
Kudaba lokuyabhalisa ukuvota ke bakhona elibabona besuka besithi bafuna ukuthi bayibhalisa isikhathi singakedluli?
Hayi, baningi kakhulu abantu bafuna ukuyobhalisa especially emva kwakho kwezinhlelo kuzweni kokuchintshile kuzweni government upresident abantu bafuna ukuyovota kakhulu. Siyabona ukuthi abantu bahamba bazafuna ukuyobhalisa bavote ngo-2018 baningi kakhulu.
Njengoba sokulohulumende omutsha, kuyakhanya yini ukuthi bonabo abafuna ukuyavota babe beyavotela ubani?
Ya abantu angekhe basho ukuthi bazovotela ubani, but into engiyibonayo ukuthi sebe-free manje, abasasabi. Kukhona ukusaba okade kukhona ebantwini ukuthi umgabe kuyinto ukuthi abantu kade beyisaba igama kuphela lokuthi umgabe. Abantu bebengafuni ukulisho besaba from even u-vice president yena ngokwakhe uNangagwa ubesaba umgabe kakhulu. So ngiyabona ukuthi abantu sebefuna ukuyovota plus sebe nethemba kancane ukuthi ha sometimes kungaba ne-change or something, ngoba ngesikhathi sikamgabe abantu sikhathi bengasela themba lokuthi kungaba ne-change, noma ungavoteli i-opposition kungaba ne-change. So kathesi ngibona ukuthi abantu sebefuna ukuyovota kakhulu.
Alo-ke ngumnumzana Dennis Juru, umgcinisihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga impahla ezijiyeneyo phandle kwelizwe bethengisa elizweni eye-International Cross Borders Association, besixoxa laye ecingweni ese-Johannesburg kwele-South Africa. Umongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa ugcotshwe izolo esigodlweni iHarare enkundleni yeZimbabwe National Sports Stadium. Kodwa inkulumo yakhe yokunanza abahlonitshwa weqe inkokheli zomdabu osekuthiye ziganunwabo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Unduna uGampu uthe yebo bakubonile ukuba kube lephutha, ngakho sebekhulume londuna uFortune Charumbira ovumelane labo wathi bazakulungisisa njengoba ebhalelwe inkulumo. Mhlawumbe uMabhala ulibele ukuloba izinduna kuhlandla lokuhlonipha.
Yebo, izinduna zisaluthwanga. But I think he missing ngafonela uCharumbira ngambonisa ngakho wathi yela ukunanzelile. But which, you know, that was a mistake. Maybe he haven't overballed the president's speech. He got on to Ubevala, Ubevala got a gupali. So Ubevala or got a gupali. Could you tabanga, haven't palled his speech, Ivanga Zangiva, but covering his in tune. But in his sitting, Ukona's a wins, and as with you. Izinduna zethukile izwe lonke zethukile ukuthi ha angena kuthithi vela zinanzwa hayi ngikhonimbi.
Inkokheli zomdabu zihlala zisetheswa icala lokusetshenziswa libandla leZANU-PF ekukhankaseleni ukhetho. Umlweli wenkululeko owalwa impi ekuviyo leZipra umnumzana Buster Magwizi uthe yebo induna kazihlonitshwanga, kodwa labo kuzaphu njengebutho leZipra abasahlonitshwa emicimbini eminingi ethi sekulobugovu ekubusweni kwelizwe.
Ye, bachilo sibazwile lathi amawovethi asichelesanga ngento yangakhona, ngoba into kade siyivumelene ukuthi kuza kuba yiyo ayiseyikho. Ngoba sesibona ngathi lawa madoda sefuna bona ukuhle bazibambe intambo zombuso welizwe, akusela lowana isigaba lesana esokuqhubela phambili umbuso ongasingathi thina yi-transitional government. Sesibona ngathi amadoda lawa sehle kufuna ukubamba wona, bahle babe yibo bodwa kuphela kwenhlanganiso yena leyo. Kusho ukuthi nezinye inhlanganiso ezincedisileyo including ama-MDC lamanye ama-members of parliament abachelesanga ngento yangakhona ngenxa yokuthi isibachiya ngaphansi.
Ohlaziya ngezemvelo umnumzana Phathisa Nyathi uthe uma kulesiga esinjalo esenzakeleyo baza kuyahlala phansi lomongameli Mnangagwa bambonise indlela uma kulephutha.
Hayi, thina esingakutsho ukuthi hayi sizamfundisa ngithi mutsha. Yes, nxa emutsha kuba khona mina okunye engizakhuluma ngakho with not necessarily kuwe because ubuzile. Mina I'm an Afrocentrist. whereas we were colonized by the British. But I think inauguration year too, and that has got nothing to do with Mugabe, but everything to do with Africa in general. Let us incorporate certain rituals, certain ceremonial aspects that as African people we used.
Unyathi uthi yena vele umongameli Mnangagwa wamboniswa emaphutsheni ukuba uzalibusa leli phose iminyaka elithumi edluleyo ethi noma bembonisa ngeke bambamba ngamandla ukuthi abananze ngoba kukuye ukuthi ahloniphe inkokheli zomdabu kumbe hatshi.
Sizamtshela unless angatahayo na is not interested. But sizamtshela ukuthi besivele sikwazi ukuthi uyabusa. That one we knew. By a lot of people, Savona, we gave that story to the Sunday News. But all about 2009, they're about high number one. So, and a few people who I'd told over the years, there was, Avani Vatel, Savona, Savalega, but Pupola was a little girl, not I, Avani Tavanchela, would so little girl. Zalo Loga Fanga, I was able to feel it. Anything mina ngangichithi ukuthi ngakuthengiswa ngabayithi kahlalanga na.
Inkokheli zomdabu zizonde zigane unwabu zithi ukungahlonitshwa ngumongameli kule nkulumo enkulu. EZimbabwe inkokheli zomdabu ziyahlonitshwa njalo yizo ezibambe umthetho lamasiko emaphandleni lo manje vele uhulumende odlule laye ubengazinanzi. Kumaviki ambalwa adlule inkokheli zomdabu bezihlangene lowaye ngumongameli umnumzana Robert Gabriel Mugabe kobulawayo lapho ezathenjiswa ukukhwezelwa iholo kanye lokuphiwa imota ezintsha. Ngakho kulandela ukungahlonitshwa ngumongameli Mnangagwa sekubachiye belokhophe. Ngimele iStudio 7 iseHarare ngingu Anastasia Ndlovu.
Amigelo osigcibela uhlelo igama lakhe ngo Chris G Makoya. Singakehlukani kasikhangele inhloko zendaba. Kambe uzawuthuthukisa umnotho welizwe umongameli Emmerson Mnangagwa. ibandla le-MTCT lithi amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ayakha lanxa kukhona okuselelayo. Kuqhamuka inkulumo phezu kokungananzwa kwenkokheli zomdabu emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Silugqiba uhlelo lapha igama nguChris Gande.